Udaba lolu babonkomo ludaba olutshiye abantu abaningi bekhathazekile kakhulu ngoba njengoba sisazi ukuthi iWhatsApp ikakhulukazi iWhatsApp bekuyindlela eyenza ukuthi impilo belula kakhulu ukuthi abantu abaxhumane njalo ngendlela engelandleko enengakhulu ngoba sazi ukuthi abanye bebesenelisa ukufaka amadatha kwese kusithi ekufakeni kwakho amadatha khona phana umuntu ayenelisa ukuthi mhlawumbe iye phela inyanga lokwesebenzisa amadatha amalutshwana bekungafani lokuthi umuntu atifake nje imali efonini ebese chaya ucingo direct esikwaziyo ukuthi kuba lendleko enkulu kakhulu ingakho abantu lakathesi basasele confusion enkulu kakhulu kodwa ke into ezabuyilungiswe abantu abangakhathazeki kakhulu ukuza buya kulungiswa njengoba sisazi ukuthi izinto zonke lezi izinto esiphila kizo ezisebenza ngaphansi kwetechnology kuba lama links ezinto eziningi kakhulu okungakuthi nxa ungaphazamiseka nje noma isoftware eyodwa noma ngabe udinga ama updates noma into ezinjalo usuke kube sekusiba lomthelela kwezinye izinto kodwa ke hayi ngendlela ebesiloko sixhumana labo kutshengisa khona ukuthi yonke into iza kuyiphindiphindela kodwa ngemva kosuku olulodwa noma isuku ezimbili.
Ukucitha kwenkundla lezi kuza ngesikhathi iFacebook iseteswa icala lokungaqhubi kuhle umsebenzi. Kuza njalo ngesikhathi omunye owake wasebenzela linkampani ekhangelelwe ukupha ubufakazi edalele eParliament eleCongress namuhla. Kambe ukucitha lokho singathi kulokwenza lokwenzakalayo lokhu yini kumbe kube liphutha nje lokho esingathi technical fault.
Nxa sithi ukuxhumana labo bona abaphetheyo lezinkundla bona bathi udaba lolo lwenze ukuthi kungabi lokuxhumana namhlanje noma sithi ama-social media abo lawa angasebenzi namhlanje bona bathi i-technical issue. Kodwa ke besukuhluza ngazo lezo ndlela siye saba lembuzo labo njalo ukuthi sizama ukuthi sizwisise ngoba sekukaningi kakhulu abantu bekhalaza kakhulu ukuthi indlela abaphathwa ngayo noma indlela sekusenzakala ngakhona lapha ikakhulukazi ku-Facebook kakhulu yengathi yeyadala umsindo omkhulu kakhulu ezintweni eziningi ebekade kubandakanyeka iFacebook ukuthi ilumthelela omkhulu kulokho yikho baze bacina beyidonsela edale ukuthi ayize izonika ubufakazi ngezinto ezikhulunywa mayelana ngendlela abaphatha ngayo imisebenzi yabo. Kodwa ke ngibona ngathi okunye sokungathi sekungathi sike kwaqondana osekuthiye abanye abantu abaningi kakhulu becabanga ukuthi kungabe kuwukuthi kulomthelela ukuthi mhlawumbe bafuna ukuthi baqale bayeqeda kuqala noma mhlawumbe zikhona ezinye izinto abazibonayo ukuthi zingabe zikhona lapha kuFacebook mhlawumbe abasazama ukuthi bazikliye ukwenzela ukuthi inqabe siyafika lelo langa bebe kuwukuthi umlando wabo bayenelise ukuthi badefende umthwalo lwabo abawethiswayo ukuthi bayenelise ukuthi bazwisise kahle ukuthi okunye ukuthi bengakubeka njani kodwa mhlawumbe baye babona ukuthi inqabe ngahamba bayedale kukanti ilokhu ivulekile kwesinye isikhathi sekungenza ukuthi icala labo lifike libe nemibuzo eminingi kakhulu. Kodwa ke angiboni ukuthi sekungabe ukuthi bona nxa ukuthi baye bakwenza ngaleyo ndlela ngibona ngathi baya besemuva kakhulu kodaba ngoba abantu ababe bephenya icala ngabantu noma ngithi imibiko eyafikayo yafika ezinyangeni ezidlulileyo okungangokuthi bathe nxa sebe babhalela ukuthi ababuye enkantolo bebebabhalela ngenxa yokuthi besazi ukuthi sebathatha ubufakazi bonke ababudingayo akusadingi khona ukuthi noma kungabe ngazi beyicishe noma bengayicishanga sekuyafana ngoba ukukhona okuyabe kudingakala yibufakazi osebukhona ready osebabhalwa phansi baprintwa wenziwa zonke izinto. Kodwa ke sithi angeke okwakathe sizathatha lona igama labo leli abalitshoyo ukuthi i-technical fault singabahambeli phambili sibafake amagama emlonyeni sizaze siyizwisise nxa kungathi sibona siqhubekela phambili sesizabona ukuthi ekuhambeni kwesikhathi ukuthi kuzabe kuhamba njani ukwenzela ukuthi sibone ukuthi noma kuzaze kufika amalanga kudlule insuku zenkantolo yini noma kuzabe into ezathi emalangeni azayo nje kuphangise kuphele njengalokho abakhulumileyo ukuthi mhlawumbe kuzathatha usuku olulodwa noma insuku ezimbili bazobe sebuqondisile konke.